engikujabule nje ngokansila ukuthi ngizile abeklinika bengitshele ukuthi kuyabe kuhlatshwa emganwini bencediswa ngamabutho. Ngezinye indlela futhi ungathi amabutho, abantu bazathi amabutho bayotshela umbhobho beyesabe futhi ithini ngabezempilakahle. Yikho engikuzwileyo ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bonangazani yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amalayini lawo abesiba makhulu kakhulu njengenketa klinika ethwala abantu abaningi kakhulu emganini bakula klinika. So vele bebekhathazeka kakhulu kusuka emganini bebuya eklinika ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangaphilanga bekusiba nzima kakhulu. So ngaleyo ndlela bonazana ukuthi ayancedisa kakhulu umphakathi.
Indawo le ekhethiweyo ubona ingani ifanele yini ukuthi abantu abavelele endaweni ezitshiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ingazani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganini yephakathi laphakathi kwemganini. So abantu bonke abemganini abembundana aberenjimu bonke babe kuseduzane kibo ngoba bonke laba bantu nje babone ekilinika nxa ngikhangela ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuwadi yenu ngomkhuhlanelo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Esikubonayo njengezinkokheli siyakubona sibili ukuthi inamba yaqansa abantu bayafa. Ungabona suza ukuthi for umuntu oseduze kwakho isikhathi esiningi anti sasithi nxa sikhuma ngakho abantu bethu akunjengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi umakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi. Esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelele ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ongami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizi ukuthi bakithi ukubuthana asikunanzelele ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani. Ngikuyazi ukukhulunywa lokuthi ezifeni bakithi asibone lokuthi sibabalutshwana kakhulu singahlali futhi lesikhathi eside sigqokene ama-mask social distance sigezeni izandla into abantu esibakhuthaza yona ukuthi akube njalo. Ama-meeting lana amaningi ningi ohlala siwakiza kumbe i-organization layo ethize ithi ngafuna ukupokuthi wathi ngibize izakhamizi yebuthani thizakhamizi kathesi siyacela ukuthi hayi kake kuphumule mbijana khona kuyani sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli. Mina njengewadi sithanda ukucebisa engisebenza laba be-Residents Association i-BOPRA ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-chairman eziqinti ward 1, ward 26 and ward 25 ukuthi asikhuzaneni. Kuba nobunzima ikakhulu ebantwini ababuthenela ababagotshisayo kuyahlupha sithi kuba nobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa siyabasicela nje komthetho labo ukuthi hayi besincedise ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyinothelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba hheyi bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu. So bese ngigcina ngokuthi kulama-tuckshop ama-tuckshops esinanzele ukuthi emawadini abaningi bakhona sebegula bebanjwa ama-COVID but esikunanzelayo ukuthi kuzothi umuntu ongkhona ubanjiwe kodwa i-business yanjani iyabilokhu ihamba abanye besebenza. So khonokhwana sicela sokuqaphele nini singomakhelwane xa singabona vele sokulezinzima sitshela nini amaqiniso. Okunye futhi engutshoyo ukuthi lanxa ezifeni siba khona kathesi abantu kabatyelana amaqiniso kodwa hayi ositshileyo bakithi uthethwe yi-COVID kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna ukuzokukhulumisa bebuye sewuspreyiwe umthetho ukuthi kwangafiwa umuntu ebule i-COVID akuspreye kuqala mvana liyibuye khe lizokukhulumisa. So khonokho kuqakathekile ukuthi sokulanzelele nini. Ngiyabonga dadewethu.